nxa kuthiwa khona kula kulebandla kumbe umuntu ophikisanayo lohulumende obusayo ye iyabe ingqondo yakhe ngoba iyabele i-tishin kumbe i-group yakhe kumbe iqembu lakhe. So ukuthi khona kuvele abantu abaningi engqondweni zabo yibona abantu abathina siyaphikisana lohulumende. Bayanelela nje ukuthi babone ukuthi okhuluma eqondane lezifiso zabo ngubani, nguye abazamvotela nxa kulokubhidlideka kumbe ukuceziwa kwama-abandla abusayo. Siyabe sisitho ama-institutions ngoba uZulu ngokwakhe uZulu kasizabhidlideka sizaceziwe.
Ncube, wena uyizwa njani lapha indaba?
Uhlupho olukhona abantu sebelentolo eyokuthi ukuthi bafunani, sebecina kungasazakali ukuthi bafuna intando yeningi okuyidemokhrasi kumbe bafuna ukuthi khona kakutshintshwe izandla. So abantu nxa sebenjalo sebeyizimvu ezichithekeneyo laphana, wonke obuyayo lophethe isilarha sokuthi abathiye ufika abathiye bagijime ngazo. Abantu abasakwazi abakufunayo lalokho abantu abazagijima ngakho ukuthi kuthini. Ungababuza uthi limelani angeke bakutshele. Kathesi abanye baresignile, ungababuza uthi liresigna inhlangano liyangaphi kabakwazi, umkhokheli uthini kabakwazi.
Wena ukubona njani lokhu ngwe?
Mina lapho ngiyashiyana ngemicabango ethize lokwakuncile ngoba mina ngithi mina abalandeli kumbe uZulu weZimbabwe bafowethu uyakwazi into ayifunayo. Nxa umuntu ekhuluma emile phezu kwentaba kumbe ume phezu kwani ekhuluma ngezindlela zokuthi kuguqule uhulumende, abantu bezimbabwe bafundile, siyakwazi jalisa salempini sakhiphe uhulumende obambiwe wamakhiwa. Inkinga yokuthi lapha elizweni akula mithetho.
Ncube, wena ukubona njani lapha kuyini okufanele kwenziwe?
Into ekhona yikuthi nxa ulibandla eliphikisana kufuna ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani. Uhlupho luseZimbabwe iZANU yayilibandla eliphikisana yangena embusweni ingala idea ngitsho ifana lokhu imidlwane nje okunyelezwe izolo. Yangena khangela ukuthi ilizwe lingaphi kathesi. I-opposition njengoba siku-opposition kathesi, nxa kuyikuthi vele thina kasila mithetho noma kungathiwa abantu basithandile kodwa kasila mthetho eyiyo ebonisayo, angithi ukuthi inkunzi ikhula lamanono ayo, kuhle kubonakala ukuthi lo uhulumente ozangena kungangena uparty A ekhipha iZANU ulenhlelo zakhe kubandla lakhe, ulama-constitution akhe, ulama-policies yikho aza kufaka. Okumele kwenziwe bakuncube, abantu beZimbabwe abake bahlale phansi bazibuze ukuthi sifunani.
Baba Ngwenya, ungangena laphana ukubona njani?
Ngibona ngathi mina singeyisakhohlwa kumbe sicasule ngomongameli abathungamelayo i-opposition. Sesikhohlwa ukuthi bona vele abantu athithika la kuMzansi PF yibo abaphethe izintambo zama-institutions amaningi. Ye kungaba be-contributed negligence njengoba i-institution yikhiwa, kodwa mina ngiyabe nothi ngikhuluma igama lelokuthi yona vele yona i-strategy la iyakhuluma yathi hhayi abantu kukhanya vele bafuna bayakwazi abakufuna babhoda kuhle, kodwa ngapha kuphisila sikhuma ngapha la ngapha nokujudiciary kulikhuma laba lapha la ngapha emapolitini laba abalitha amarali kuyaphambanisela.
Ye Ncube, uyaphuma lapha uNgwenya uthi udaba olukhulu lukubandla elikhokhelayo, wena ukubona njani lokho?
Liqiniso elimqoka kakhulu lelo. Ivele ukuze i-opposition ibe khona isiba lezigwenxa yikuthi vele kufuneka ukukhitshizana. Ngabe kade vele kungalazano ngabe uhlupho alukho lona lo. Bese ngisiza khona phe kutheni khona kulo muntu owaziwayo ukuthi kobani vele hayi ngamasela koNcube. Kodwa kungabonakala umntakamfundisi laye esebuya yena ethwele amasiyana abakoNcube bekuthwele amaqhude lenkukhu ezinkulu. Kungamangalisa kakhulu.
Ngwenya, ngombono wakho kungaba le kusasa lapho esingabona khona abamabandla aphikisayo bebambana njalo ngesikhathi sekuya kukhethwa na?
Liqiniso lelo, ngibona ngathi mina ukuthi afike isikhathi sokuthi uZulu izawuthi hawu, kanti kungathi nxa lapha sivota abanye bavotela lo mbala lo, abanye bavotele lesi isigodo le, abanye bavotele lesiyana isikhumba, amavoti akhona singabe siwabale ayedluli angaphansi kweZANU uconstituency yodwa. Abantu bazaqinisekisa ukuthi hhayi okwalo nyaka bakithi lingcono linake bambani, nxa kule futhi liwambani yekelanini ekungena abanye ukubambana kwabantu abaphikisanayo kuqakathekile.
Ncube akuyigqibe laphana
vele into yonke kungaze kube yimpi khona lokhu i-complication ekhona ku-opposition yiyo ezadonsa. Nithanda ukuthi uZulu ngiyoza kuma lapha athi selidlale ngathi sokwenele asisafuni lonke lilezanu asisalifuni. UZulu uzakwenza into yakhe ezamlungisela ngendlela okwenzakala ngayo ilizwe lithola inkululeko.